lapha izindlu sezimanje zihambanisa ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kubesobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunika i-information njalo intatheli izindaba lelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikhontroli ekumbeni engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public into eyayenzakala esizweni sesindebele ebantwini abesindebeleni mainly njalo kunabanye abesindebeleni abangekho kobulawayo abangekho emathirileni kumbe nasemidlen lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukuba kwazi ukuthi yini okwenzakalayo esabukona kusenzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intathela izindaba zonke zazivunyelwa phakathi sasinikwa isikhundla sasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution ezimbabwe yikho okufuze kube kusenzakala khathesi lokhu asebenzama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugrawundi avela ebantwini abayi-1-2-3 a-a bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini abantu abahlutshwa ngesikhathi segugrawundi hathi ama-chief hathi izinduna lezi so hhayi alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla lina ntathela izindaba bese liyabika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lo mthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku ungathini ngalokho.
Akwaphela indaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi lokhu kwaye kwenzakala njalo nxa udaba olukhunywe kumbe esholotho lizaphindwa emaphisa akula problem lo ukuthi intatheli indaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesalele ukuthi kumbe esholotho lezazwezwa khonokho bethi hhayi lokhu akula ndaba lokhu owathisi bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani kuze sibe silalele lakho ukuthi abantu bathini nxa sithapha indaba zethu sithapha indaba zethu ngama-angles ashiyeneyo akufuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu ngabhale lokhu okukhunywa ngama-chifu kuphela hhayi nezathi ngenyoku liyazi okuyi-propaganda njalo ithiyazo sibona ngani kumbe yile agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu emathebeleland lasemidlands siyazi ukuthi intatheli izindaba zazingavunyelwa kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba intatheli izindaba zivinjwa njalo singathi lokho kuvezayo
kunezinto esiya khona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifisa thina sithi nxa into leyo abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufuzanga befihle lutho singakhayela ngesikhathi segugrawundi njengokutho kwakho intatheli indaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu ishaya abantu yikho bantu vele bahle bathi intatheli indaba sezifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso leli lingafuma lathi sizanyuka kuyosiphinda sikwesaba kuzukuthi bengathi endaweni eya intatheli zindaba lakhathi esethukuthi siyazixoxa kuthi intatheli zindaba then abayenzi lutho vela kufuze kube sekuto yeni lo everyone should know everyone should see ukuthi no abantu aba bayazama sibithi the-truth telling attempt reconciliation zokuhlobisana into ezinjalo nayenxa sibesenza sothola sesibona ngani ikudlalisa isikhathi